soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, wayengumabhalane wakuqala umsondi wekhansile yakobulawayo umnumzana Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stand Cemetery kuleli dolobho, kulandela ukubhubha kwakhe ekuqaleni kwayo nale iviki.
Njengobona abantu buningi kutshengisa ukuthi ona undiwo bengumuntu wabantu, bengumuntu wabantu njelo ibulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes, ndikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life kutho ukuthi wayephila labantu kuhle.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi lamakhombi lulokhe lusidla ubhedi ngokobulawayo.
Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini, bekuphileka ngoba bebedobha khona okokuncane ukuthi baye kudla nabantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezishiyeneyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza, amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso yezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumabhalane wakuqala umsundi wekhansile yakobulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stand Cemetery kulelo dolobho ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe e-Amphitheatre Centenary Park ekuseni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abakade besemngcwabeni kadokotela Ndubiwa bamncume besithi ube yindoda emadodeni njalo uliqhawe elingadingwayo ngomsebenzi awenzela ilizwe. Bonke abaphiwe ithuba lokwethula amazwi enduduzo lokumvalelisa bathe ubesebenza gadalala njalo elobuqotho. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze uMuyi njengomuntu owasungula inhlelo eziningi zentuthuko ezilokhe zisebenza njalo eziyizo ezipha leli dolobho isithunzi. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthe idolobho lilahlekelwe.
Hayi, sibhujelwe sibili. Njengobona abantu buningi kutshengisa ukuthi ona undiwo bengumuntu wabantu. Yes, bengumuntu wabantu njelo ibulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes, ndikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life kutho ukuthi wayephila labantu kuhle.
Ukhomishina Jafet Ndabeni Ncube owayengumeya wedolobho lakobulawayo uthe ilizwe lilahlekelwe yindoda eyayisazi abantu lomsebenzi.
Silahlekelwe sibisibili yindoda umuntu wayesazi abantu, esazi umsebenzi, elembeko, elomsijo. Silahlekelwe sibisibili uNdubiwa wasebenza kwazabantu, wayesazi abantu labantu bemazi, yikho lo msebenzi wakubumhle kangako.
Omunye njalo owayengumeya waleli dolobho umnumzana Patrick Thabamoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa indoda eyayisebenzela ubulawayo ngothando.
Lusizi kakhulu, into ebuhlungu kakhulu ngokuba indoda eyayisebenza isebenzela ubulawayo ngothando.
Umnumzana Mofati Ndlovu owayengumabhalani wekhansili yakobulawayo uthe ngakho ongenelisa ukufeza okwenziwa nguMuyi.
Ubaba uNdiwa Ndubiwa njengoba lizwile imisebenzi yakhe iyamangalisa. Angikholwa ukuthi ukhona oza kwenza imisebenzi yenziwe ngubaba uNdiwa. Ngakho-ke usedlule undibiwa kungathi laba bamlandelayo bangalandela babe lezi babe bezile umsebenzi kandiwa babe bafunde ukuba leli dolobho belibanjwa njani belisebenza njani banengabantu abazuze abalenzuzo ngomsebenzi kandiwa lami ngomunye engafunda kakhulu ngisebenzele ndiwa nanti iqhawe selihambe uhambile ndiwa kodwa voko isikhathi sakhe
indodana kamuyi uHorace Ndubiwa uchaze ukuba uyise ubeqotho ekuphileni kwakhe nemuli njalo balahlekelwe uthe ubephethe umkhuhlane wezinso oyiwo omthetheyo esesibhedlela seMathaday Hospital ngolwesibili Umuyi wayengonsundu wakuqala ukuba ngumabhalane jikelele kuzwekazi le-Afrika uchiye ikhosikazi lakhe uLydia abantwana abane abazukulu abayisificaminwemibili lezizukulwane eziyisithupha uzelwe ngo-1934 eCezwane njalo abazali bakhe kwakungumkhanyiso lodumile ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-amphitheatre ngingu-Anastasia Ndlovu
Landela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza. Amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Igqwetha lakobulawayo uMnumzana Ngqobani Sithole ngomunye osowaphikisa umthetho lo emthethwandaba njalo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Labanye abameli bathi bazathatha inyathelo elifanayo ngoba ulonqindezelo ikakhulu olokuthi umongameli usengazikhethela abehluli kodwa abawuvotelayo lomthetho edale lephalamende leSenate bathi ulempawu ezibalulekileyo ezivalisa ukuthi abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa kulawo amadale njalo labatsha bengene lula Inhlanganiso ezizimeleyo bezithe gwaqa izolo kobulawayo zicubungula udaba lokusilela kwamabhasi lemitshova kuleli dolobho ngoba abangabhalisanga kwinkampani yeZupco bephanjulwa emgwaqweni ngamapholisa. Lokhu kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa ngabahlali bakobulawayo obuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Lapho abavumelane ukuthi bazalobela uhulumende kanye le-council yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizinisi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi usanda ukwethula umbiko echasisa ukuthi baphambula izimoto ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yeZupco. Njengalokho okwenqonywa nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe isiphathamandla senhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe.
Kakula sizathu sokuthi sisole amapholisa ngoba benza umsebenzi abawuthunywe nguhulumende wezano. Uhulumende wezano nguye owehlulekileyo ngoba utholeke kulamabhasi eZupco okwakuthiwa yi-ROC ngesikhathi samagiwa akade sebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Babhidlizile-ke lawo mabhasi behluleka ukuwalondoloza behluleka ukuthenga amatsha. Njalo ngesikhathi samakhiwa bekule competition ngoba kwakulama zimota ezincane ezazivunyelwa ukuthi zithwale abantu. Njalo zazivunyelwa ngendlela eyayihlelwe nguhulumende. Uhulumende ofanayo ufike wangezelela ke wafaka lamakhombi. Emakhombini lapha uzakhumbula sitabekela izimuli eziningi beziphila ngezimali zamakhombi. Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini. Bekuphileka ngoba bebedobha khonokho okuncane ukuthi baye kudlala abantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijiyeneyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi, kodwa uthi uyakhangela abantu nxa sebemelele lowo Zupco, bayatshayisa abantwana babantu, batshayise abazali ngo-5. kodwa bazazi bayifika endlini ngama 9:10 ngenxa ukuthi bonabo zupho kuthiwa ngozupho abathwala abantu kabe nelisi ukuthwala abantu kodwa isikuchoyo ukuthi hayi kuzaphela ngoba okungapheliyo kuyahlola.
Kuyini okufanele uhulumende akwenze ukuxazulula lolu daba ngoba abanye bayakhonona ukuthi inkampani yezukho isilalokho okuthiwa ngesingisi yimonopoly ukuthi kube yiyo yodwa evunyelwa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Okwenzakalayo ke ukuthi ke uhulumende kufanele aqinise imithetho yokuthi abantu balandele i-COVID-19. Enze lokho kuthiwa ngama educational programs ngoba abanye balokungazwisisi ke okwenzakalayo ke COVID-19 njalo ngokungazwisisi bakhanye engani bayadelela ngoba lakho phela ungakhangela konoko ukuvala amabhasi esithi uzupho nguye oncedisa ukuthi kuvikelwe ke umkhuhlane we COVID-19. Ngibona ngani mina ke kuwesi ngoba abantu bengakangeni phakathi kwebhasi ufica beminyene bezindwendwe ezinde kakhulu. Nxa ibhasi ifika ufice njalo beminyana bengena phakathi kwebhasi. So angiboni ukuthi ngokuthi ke amabhasi abe ngawe zupho kuphela kuyancedisa ukuthi kuliwe lo mkhuhlane lo we COVID-19. Uhulumende okufana kwenzeka ukuthi akakhumbule ukuthi ukubulala abantu nge-COVID-19 lokubabulala ngokuthi abalambise ngoba sekhipheke lokho akade bethola ngakho okokuthi baphile kuyafanana nje xathu. So kutshengisa ukuthi nguhulumende onganakiyo abantu, uhulumende ongalandaba lokudubeka kwabantu, uhulumende ongalandaba lokuthi izimuli zilala zidleni ziphila ngani ngoba abaningi bebephila ngazo zona izimoto kuthiwa zingahambi emgwaqweni zithwala abantu.
Lo ngusomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe oyisiphathamandla senhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe. Izakhamizi zedinde phansi kwenduna uChifu Nakatambe zithi zihlalele evalweni ngoba zingaziwa ukuthi inkampani yamaChina eDenfa Investments ebikwa yaphiwa imvumo nguhulumende okwemba kulindawo iyaphenduka kumbe hayi. Inkampani le yayisifake itende kulindawo ekhomba ukuthi isiqalisa ukusebenza kodwa izakhamizi zakhonona zisithi isiphetho ukuthi zikhutshwe kulindawo. Lokho kungavunyelwa ukuqhubeka. Esinye isakhamuzi sabotshwa njalo sasiwa imthethwandaba kulandela lolu daba. Umphathintambo obona ngezokwenjiwa kwemigodi uMnumzana Winston Chitando ubikwa wenqaba ukuhlangana lezakhamizi ukuze azichasisele ngalolu daba. Ukuze sizwe okunengi okwenzakalayo sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Daniel Molokela omela iwange central edalele iParliamente obixhasana lezakhamizi kulolu daba.
AmaChina babuya last month bayenze exploration endaweni enye sahamba sabatshela ukuthi ni asila kujabula ngendaba leyo. Bayenza khonapho abayenza khona basebesuka but kumele bayenze indawo eziningi bekhange behlolisise ukuthi kungaba le coal abangayo sinathi besenza umgubuvu lomgodi ngayo. Okwamanje kuthiwa bekho AmaChina kodwa izakhamizi lokho ezilokukhonona ngendaba leyi lokho ezifisa ukuthi indaba leyi kayikhange lisise kakutsha.
Na inkampani ebikwa ifuna ukwemba kulesi sigaba ilokhu isebenza yini njalo izivikela ngokuthini xa likhulumisana layo.
Okwamanje ikhampani leyo isisukile edinde asikwazi ukuthi iyaphenduka nini. Lingakhohlwa balaleli ukuthini ilelungelo lokuqhubekela phambili nomsebenzi lowo ngoba ile presidential special grant to explore i-coal ewanki. So iyasekelwa ngumthetho weZimbabwe kodwa thina njengezakhamizi zasewange sithi sicela ukuthi kube lokuhlala phansi sizame ukukhulumisana umsebenzi lo ongakaqhubele phambili. So asikwazi ukuthi amaChina lawa baphenduka nini kodwa okwamanje abasekho edinde.
Lo uMnumzana Daniel Molokele isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance emela iwange central edale leParliamente. Abazali emaphandleni sebeveze ukudana okukhulu ngempumela yemhloliso yezinga lika-Form 4 e-O-Level ngoba bekhala ngekusasa yabantwababo abangaphumelelanga ezifundweni. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ugatsha lwemihloliso lwezimseki lubeke ukuthi impumela yemihloliso ye-O-level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose isikhombisa ekhulwini 6.8%. Ugatsha lolu luthi lokhu kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu namatshumi ayisishiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kwizifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi eMatobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba uhulumende engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakakhuluma ukuthi abantwana bapasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana, ayisasa labantwana alikho. Alikho okwamandla, abantwana bafunda 2 days. Abafundi bahamba bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwe ezikolo, hhayi, akula kusasa elihlela abantwana. As long as ungaphambi kwalo uhulumende lo okhona lo we-new dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala okungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amadlilasi alonyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiselele. Waseli now education is not for all, is for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons lokubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukansela kaward 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumela yemhloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumela yalo mnyaka imbokunye okumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise le nyembezi. Akulanto enhle sibili impumela yabembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela, lonalolu bhubhane olube khona yilo lwenze impumela yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi laba balisi labo khona lokhana ungafundisi kwabo bekhona ngezimali. Kwenze sibili imfundo yabantu abethu yehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Futhi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe iluvilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba izephulamthetho ongadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibone engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya kusasa yaleli lizwe ngenxa yokungapasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle okwabo sebezakhangela imikude bakhangele nje konke le msebenzi yonale mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi kuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhu yaqhamukayo ekuqaleni komnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasishiyagalombili 38,403, njalo igcikwane leli selibulele abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,576. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,422. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabahlanu yileli gcikwane izolo kanye lokubhubha kwabahlanu. Ngelilithiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Abel Khumalo sixoxa ke ngodaba lwenkosi yakwaZulu kwele South Africa.
Wama kuqala ungasela ukuthi ukubhubha kukaMadlamini wayenguye owayeseyinkosi. Abanye bathandabuza ukuthi kungakwenzakala ngemvelo na kumbe kulesandla somuntu.
Yebo Chris, ngiyabonga ukungena ehlelweni. Ukubhubha kamama Madlamini ingathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu singazi isiqiniseko ukuthi isiqiniseko esingakanani, but bathi kungathi kwaba nesandla ngoba ngathi kunombango wobukhosi laphaya. So asikwazi, ngeke ngisho ukuthi iqiniso, ngeke ngisho ukuthi ngamanga, but ngathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu.
Yena uMantombi Dlamini ubekwe njani, kuhambe kuhle na ngokuzwa kwakho?
Ya, yena ubekwe kahle kakhulu, ubekwe kahle, akuzange kube nenkinga. Kwenziwa isiko kwaqedwa umsebenzi.
Ukukhethwa kukaMnumzana Misizulu kukhanya lakho kungathi akuhambeli kuhle abanye abantu. Ungasela uthi wena kuyini okuzwayo ngokukhethwa kwakhe?
Vele endaweni zobukho isikhathi esiningi kuba nombango, ungabheka even nakithi ngale kunabanye abafike babangise ngoba ubukhosi into enkulu, wonke umuntu ufuna ukuba yinkosi. Kodwa lo okhethiwe uvele bekubhaliwe ku-will, ibaliwe ngubaba uGatsha waseibaliwe will. Abanye bangathi bayakusola bathi i-will le ebhalwe lapha kuyona i-will ifekiwe, kodwa nje vele ubukhosi bunombango isikhathi esiningi. So akungimangalisi lokho.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani wena okwenzakalayo kundaba yobukhosi bakhona ngapho eSouth Africa kwaZulu, ukuthi nxa sikhangela okwenzakalayo kutshengisani ikakhulu isifundo esingatholwa eZimbabwe lapho okungakabi lenkosi esikhange esifcotshwe ngokusemthethweni?
Indaba yobukhosi le ibalulekile especially ebantwini bakithi esibhiliva ebukhosini engathi amanguni. So isifundo esingaba khona kubantu bakithi ba especially la esibuya khona eZimbabwe ikuthi ukubambana. Ungabheka nje abantu beNatal, noba nje khona kube khona ungathi akunakuzwana, kodwa ukubambana nenhlonipho nokuba kwazi ukuthi isiko labo liphathwa kanjani. So isifundo thina esingasifunda ukuthi yikho lokhu ukuthi kufanele sibambane njengabantu bakomthwakazi. Lo osekhethi ukuba inkosi sibambisane naye, siqhubekeni siye phambili njengesizwe, kungabi nembango le nokuvumela izitha zisebenzisa abantu bakithi ukuthi basiduhlise bathi lo akuyona inkosi, lo akuyona inkosi. Ngicela sifunde njengabantu bakithi bakomthwakazi, njalo siyekeni indaba eyiyo esenza sihlukane phakathi yokukhethana ngemhlobo ikhalanga, itonga, inambiya, ixhosa, indebele. Singabantu singamandebele sonke, asibambaneni. Okhethiweyo ukhethiwe abe inkosi, asithungamele, simhloniphe, sithi bayede wena weZulu.
Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga balaleli, sengathi singaphumelela singumthwakazi.
Lo ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo, eyoBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula uhlupho olubhahileyo kulezi nsuku olokusilela kwezimota ngenxa yokuthi eziningi azibhalisanga kunkampani yezobukhona. njengokukhalazwa nguhulumende esithi wenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Sibe lomhlangano ngoba ama-residents izakhamuzi zakoBulawayo ziyakhala zibahlupho olukhulu okunye okumangalisayo ngezukho le eyaba introduced nguhulumende. Bayakhala kakhulu amabhasi malutshwane njalo kafiki ngesikhathi. Njalo into ehluphayo uma ilanga kungela dizili akula muntu abamtshelayo ukuthi namhla idizili kayikho kumbe lingangeni edolobheni. Uzathola ukuthi abantu bazangena ekuseni befike emsebenzini bethe sebephenduka lapho abazela khona. Ntambama akusela lutho. Uzathola abantwana besikolo sebedubeka, omama sebedubeka, labo lezisebenza obaba ngalesi sikhathi sebeshukuluzile. Okusenze sathi kasihlangane ningi thina njengezakhamuzi zakoBulawayo. Sibona ukuthi kanti singancedisana njani. Ngeke sakhulumisana lohulumende yini ukuba khona khonokhana kwakuvele kukhona ozukho babekhona ama-private imota lezi ezincane zisasikhona bazivumele zibuyele endaweni lapho ezazikhona kodwa labo bananzelele abanini zimota lezi zincane ukuba banazelele uhlupho lwe-COVID lolo lukhona balandele izinqumo zikahulumende. Yalo abakhale ngakho kakhulu izakhamuzi ukuthi into yezukho le eyabuyayo yena uhulumende awaphe amabhasi malitshwane kakhulu okunye okumangalisayo. Amabhasi abathona ngamabhasi abantu abathona ama-private bus. Ama-private buses lawa malithwani. Uzathola ukuthi kule bhasi okumele iyekhezi futhi sithwala abantu la. Njalo ungazikhangela lezi mota ezithwala abantu amabhasi la akhona. Zimota ezindala. Zimota njalo ezingakhangeleli ukuthi zincedise abantu ngesikhathi. Ngoba uzathola ukuthi lezo mota nxa zifunakala esithi thina ngezezukho zitholakala njona kule xa idizili ingekho kulo hlupho olunye olumangalisayo. Sibe njalo sesikhangelela ukuba kathi ngesikhathi soneso sobunzima ese-COVID kungathiwani uba abantu basile kulesi sifo ngoba lawo mabhasi angaphuzi ukufika. Uzathola ukuthi sokuminyana phakathi khonaphana i-COVID protocols ezikhona lezi zasalandelela abantu sebepakishwa abaphakathi akula sanitization ukuthi babonakale hhayi abantu kati bangafila kulesi sifo esikhona esinemethekayo. Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende zibhalwe izincwadi ziye kukhansili ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bayakhale ngibagqoka imangakuhle njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akula mashedi lapho kugadela khona abantu. Yena sivumelene thina ukuthi kakukhulunyiswane izimoto azibuyele zona ezane zazwele sikhona kodwa kube izimoto ezigood condition ezizalandelalayo imithetho ifakwa nguhulumende.
Emgwaqweni lapha kulonjani kathesi uhlupho lolo?
Emgwaqweni kuyaphithizelwa okunokubangalisayo kungakangale ezisa lobhengula ukusufizwa lapha kubhathi la kuhamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kugcela abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho i-transport le iyaswelakala okunye okumangalisayo kuye kulobhula ngale lezi ziyakokocolbak kwafana akumangakuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu bathola abantwana balokhu bahuma baye besimesinisuka sebebuyele ezindlezi zokubuya amasufuso ishotage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo lokhu wabhala into le ezo khuluma ukuthi okufaaamaningi okusebenza
lithe lizaqoqa nalezinye njalo inhlanganiso ngalolu daba.
Enye okusayo indaba ezakhulumisana ngendaba zetrans bakhona akhethiweyo nenxa yekhovid yona lekhona kasihlangani sibaningi abakhona abazakuya sibela association kubotoswana aanye ama-association ngoba sohlupho sodwa esikukhangeleyo ose wonke umuntu lamaprofesheni akhonapha koBulawayo ayakhathazeka.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sengakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayengumabhalane wakuqala onsundu wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa obhubhe ekuqaleni kwayonale iviki ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho. Hayi-ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekele Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.